Ngibona ingilosi phansi
sikhomo sele futhi
zibona isimanga
ngibona isimanga
lisa
Jesus.